bazwana iminyaka yonke lokuthi kuphelwe kungabunjaza kanayo emhlabeni ukuthi bekule genocide imbhubhazwe kule makhelobulenzi bazwana yokuthi bekuzwane kodwa ngenxa yokuthi into ivelele le mpondo yasihlezi yacina kuvuza ikhoya umgaba ifuna ethi ithe moment of madness loko kuhlaya-ke okutho umgaba ukuthi kwakuyisikhathi sokuhlala kungaphambi kulokuthi kupholiswe kwaziswe officially ukuthi kube into enjalo eyenzakalayo hhayi kuyehlula so kubuya-ke leyo programu edalwe ngumnankagwa iqhubeke-ke into yakhe umnankagwa wayefikisa lapha esikhona khona kathesi ukuthi uthume izinduna ukuthi ziyokhuluma labantu kuyisimalo ntungameli ngoba lezo zinduna zilanda abantu ezazibakhokhela ngesikhathi bezilawa lezo zinduna zake zabotshwa ngesikhathi ebhukulaweni lezo zinduna zibulewe ezinye zakhona ezinye zanyamalala uthuma njani umuntu ephakathi kokufuni phakathi kokukhala ukuthi ayekukhulumela labantu bangayini obakuleleyo zibanjiweke ngamandla izinduna ukuthi zihambe ebantwini njeyokhuluma labantu ngegugurawundi kunwele kunwele kakhulu kuyazila kubi khonokho kwenziwe ngumnankagwa ngifuna-ke isizwe sibe kwazi isizwe sezimbabwe ukuthi thina lezapho sizakuchallenja lokhu asoke siyime sikukhanda sifuna i-independent commission three sifuna into efumele abantu four sifuna izapho lezica i-involved entweni le directly le-government five sifuna ama-properties tawezapho lezica athathwa ngenxa yegugurawundi ngenxa ye-tribalism abe khona kwinkulumo lezi njalo aphendukiswe so ngithi sizachallenja le nto
liza kuchallenja njani baba unkomo
into yokuqala sizakhipha i-statement and then sikuya phambili sibone ukuthi siza-approacha njani kodwa kwakathesi sizafika very strongly headed statement ukuthi hhayi sasihambekanakho lokho sizahamba engatsheni ezithile ezingabe ziyizokuthi sibazisa ukuthi ayisikho lokho sikuya phambili sizabona ukuthi liqhubeka njani
alubana lithe laphiwa umlando wokukhokhela lolu hlelo lingaluphatha njani ukuze luphumelele
kuqala ngokukhulumisana into eniya inkulu ukukhulumisana zaphi ngohulumende kulento ezithile nkomo ezesintwini ezingenziwanga ilizwe leli ngelesintwini kulento ezithile ekumele ziqale khonapho kukhulumiswa lumlota ngendlela yesintu se-afrika yezimbabwe lokho kusiya phambili ngaso kivulekile into evalileyo yonke lapha into ubulewa abantu igazi leli liyakhuluma igazi liyakhala livela phansi akebhadilini watsho lwane unkulunkulu watsho ukuthi igazi lika-abeli liyakhala livela phansi lisiya ekhayeni so yinto ephilayo le abantu abasileyo amagazi abo ayakhala nxa kungasayenziwa ngaleso sinti into yokuqala kumele kwenze isinti yamagazi lamathambo lawa athi nxa kusemizini aphumele egcekeni azimba yonke into isizwe singeke siye phambili noma kekutheni nxa kungazishanga lapho i-starting point is into yasizo lemandebeleni kusiya phambili yi-starting point.